Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku 13 Mfufu 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Abezomkhathi bazisa ukuba kuza kuba lezulu lesiqotho elilolaka kusukela lamuhla kusiyafika ngolwesihlanu. Ezinye izizalane zakwele South Africa zithi abeZimbabwe kabehlukane lokuzisikela ehwahweni kudaba lokunqoba kweqembu labo elamabhokobhoko emdlalweni we-rugby.
Yebo bakandi kuyinto eyisimanga njalo eyangisayo ukuthi ungatshela umuntu ukuthi angaze athabela ilokhu zenindaba zomizwe emidlalo.
Ukukhethwa kwomholi webutho uGeneral Valerio Sibanda ukuthi abe lilunga ledale lezanu PF ele Politburo kudala inkulumo.
UValerio ke ugwenzi commander weZipra and then commander weArmy eZimbabwe wavela wasuka yena ehanjiswa yipolitics akazenge applyele ukungena esisotsheni.
Ukuncitshwa intatheli izindaba ezizimeleyo ezibalisa ezeStudio 7 imvumo yokungena emhlanganweni webandla lezanu PF kusolwa ngabanengi.
Kuyinto engalunganga njalo ebuyisela isizwe emuva lapho sikhangele ukuhanjiswa kwempiko. Uma sikhangele izanu PF libandla ibusayo okutsho ukuthi konke okwenzakala kuzanu PF lokuthinta impilo kaZulu.
Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abezomkhathi bazise ukuba kuza kuna izulu elilolaka elilesiqotho lombane kusukela lamuhla kuze kuyefika olwesithathu olwesihlanu. Lolugatsha luthi izigaba ezizatshaywa kakhulu lizulu leli lizibalisa kobulawayo eMathebeleland South, Maswingo leManicaland. Bathi ngaleso sikhathi abantu kumele balimuke umoya olakho ukuquphuna izihlahla lokuphakamisa uphahla lwezindlu. Ezinye izizalane zakwele South Africa zithi abeZimbabwe kabehlukane lokuzisikela ehwahweni kudaba lokunqoba kweqembu labo emdlalweni we-rugby. Iqembu le-Springbok kumbe amabhokobhoko liphakamise inkezo ye-World Cup rugby ngomgqibelo ngemva kokunqoba iqembu le-New Zealand. Ukuthatha inkezo le ngokwesine ukwebandla lamabhokobhoko. Ukunqoba lokhu kubangele ukuthi abeZimbabwe abaningi bahalalise leli qembu abanye begqoke umbala wehembe zaleli qembu. Umongameli Emerson Mnangagwa laye uchayile ihlombe leli qembu. Kodwa ezinye izizalane zakwele South Africa ezibalisa umkhokheli webandla eliphikisayo umnumzana Musi Maimane zithi abeZimbabwe abehlukane lokuhalalisa iqembu labo. Siqoxele isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Nhlanhla Moses Ncube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Yebo bakandi kuyinto eyisimanga njalo eyangisayo ukuthi ungatshela umuntu ukuthi angaze athabela ilokhu zenindaba zomizwe emidlalo. Imidlalo le kukhona ibhola kulabo cricket kulabo rugby kuhleziwe nje kahle kuphilwa okwabantu ongasikho kwelokhu ze esikubona kusenzakala kwezeganga. Umuntu ukhululekile ukusekela noma yi-India noma yini. Kodwa ke lokhu ke sikuzwayo okweSouth Africa kutshengisa kakhulu ukuthi umuntu weZimbabwe usekhangelelwa phansi okunganani ngendaba yezombusazwe weZimbabwe. Umuntu weZimbabwe sesenziwa inoma yini noma yini njengasetshenziswa ukuthi ke tshengiswe ukungabi yilutho esokusenzakala. Kuyadanisa kakhulu lokho. Kodwa sazi ukuthi umuntu ukhululekile ukusekela inoma yiliphi iqembu, ngaba yibhora ngaba yini abantu abanye basekela Kaizer Chiefs o Pirates siyasekela England ibhola khona phansi so ke hayi kuyayangisa kakhulu lo singabantu abamnyama
kungaba kubangelwa yini ukuthi abe South Africa babe lombono onjalo
iye kubangelwa ikakhulu ngezombusazwe weZimbabwe esezenza kwafa lo mnotho weZimbabwe kwagcina kulabantu beZimbabwe abaningi kakhulu eSouth Africa so kusuba ukuthi nje noma yithutshane linganani nje lincane elokuthi umuntu weZimbabwe ehliswe isithunzi sakhe sokusetshenziswa khona umuntu weZimbabwe akafuneki ukubonakala engathi ujabulile kumele ahlale danile so nxa ujabula wena ngokwemidlalo sokumele bakutshele ukuthi hayi ungaze wajabula udlule abakhona indaba lingabile yenu iteam elizayijabulela ngindlela ezinjalo so kuyinto embi kakhulu leyo babugandi ngendlela engikubona ngayo umuntu omnyama usekhangeleka njengesichibi ikakhulu umuntu omnyama owayeseZimbabwe ngikubona kuyinto engalabuntu ngamanye amazwi
lona eleZimbabwe ubona kungani lingazinuki amakhwapha lalo lithuthukise imidlalo yalo ukuze lalo linqobe
iye eleZimbabwe likhatshana kakhulu ekutheni lithuthuke baba uGandhi ngendaba ezezomnotho umnotho elize udilike kakhulu vele nje nxa ungacabanga ngokuthi kuze kube le team noma ngebhora ngo tennis yini vele kakukho ngoba izinto zonke lezi zemidlalo zifuna ukuthi zakhiwe kusukela phansi lokho kuthiwa yi grassroots development ukuthi kusukele phansi kuthathwa abantwana abancane badlale kuze kuye emathimi namakhulu kufuneka imali ilizwe kalila imali kwehluleka izinto nje ezinjenge basic njengamanzi ilizwe nxa kungalamanzi ongawanatha kungela kudla ongakudla so kuba nzima kakhulu kuyabe kuswelekile ukuthi kulungise zombusazo ipolicy yeZimbabwe ilunge umnotho uvuke kodwa ke konke lokho mina lawe siyazi ukuthi ithemba lakho alikho loba nje ukuzama kuba yikuthela idada ngamanzi siyabonga
hayi lathi siyabonga ngomnumzana Nhlanhla Moses Ncube isizalane seZimbabwe esihlala kwele South Africa ukukhethwa kwomholi webutho uGeneral Valerio Sibanda ukuthi abe lilunga ledale lezanu PF le Politburo kudale inkulumo ukukhethwa kukaSibanda kubangela ukuthi abanye bathi kuza kubanzima ukuthi kungene elinye ibandla embusweni ngoba umkhokheli webutho engwebandla lezanu PF sixoxele walwa impi yenkululeko umnumzana Max Mkandla ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba
ya uSibanda kuphiwa kwakhe iposition leyo mbisikhundla ukuthi bekhona ku Politburo kuzanu PF epartini at political party level ye imbono iyehlukene iconstitution yona ngokwayo gayize ngilandelwe right from 1980 kubunjwa igugu round kusiyabizwa laba abantu labo kuthiwa ngama North Korea that was not followed into yokuqala okwesibili iconstitution elizwe ise document elabe kuvunyelwane khona ngalabo babe bevumelana kukho athi ngalesi sikhathi lesi le second republic kumbe new dispensation balendlela zabo abangena ngazo labo ezehlukeneyo ngendlela angena ngazo uRobert Mugabe upresident wokuqala elizweni ngitsho sivela empini hayi wokuqala kubali somzorewa so khona laphana it depends ukuthi khona omunye uvele ukholo lwakhe lungapi maybe second republic le kumbe singathi i second dispensation le ingabe ilandela maybe Chinese Cuba whatsoever okungaphandle ngale okungasikho okuvele kungokwekhaya a homegrown culture and constitution so lakho bayo bekubone ngathi kuyinto efaneleyo yafanana nje lebantwana bezikolo i-grade 7 iyacina la ingasabhala ama exams kathe sibabhalile kwathi khona bengayi ku holiday so konke khona khona vele kakukho ku constitution i-issue ekhona kuphela ukuthi khona abantu babona kuphi okungathi kungcono kubo for a manageable purposes so uValario ke ugwenzi commander weZipra and then commander weArmy eZimbabwe wavela wasuka yena ehanjiswa yipolitics akazenge applyele ukungena esisotsheni so that document does not hold any water ngoba vele yena utrainwe engaphansi kwepolitics for a politically issue or settlement in the country
manje nxa singakhangela ukubana kungene elinye ibandla elithatha intambo zombuso akusoze na kube lodubo
enyi part ezangena lapha ingaba khona kodwa ke for the time being kayikho leyo part okwakhathesi sikhangelela ngama-calibers angikhona ama-political parties but in general akusoze kumphambanise laphana uValari ngobani abantu labanxa bengena layo nalozangena uzakwanisa layo ukufika laphana efake yakhe imithetho kodwa ke nxa kuyikuthi khona yizaphu engangena its under revolution liyana movement nama-liberators njengoba kathe sibalo councilor oyedwa ngale matoko akusoze kubakhathazi lokhu there is nothing that they will change ngoba labo babe bebenefitha kukhona lokhu so that iziqondiso zokuthi ama-aims and objectives of the armed struggle ayemi njani laba abantu babe be-appointwa befakwa laphana benzela ukuthi khona ama-political parties lawo kumbe iparty enjenge-ruling party leyi ingaphumi kuzinqumo lenhloso e-liberation movement so ama-aims and objectives of the armed struggle nxa yena uValario ekhona laphana esephulwa yena nguye abe wrong ngoba yabe sevumelana lokuthi abantu besuke endleleni elihlosweni yokuthi vele abantu babesiyakudingani egangeni belelo lizwe so nxa bekhona khona laphana njengalokhu abakwenzileyo kurayithi lokuya lowo ozangena la uzabhenefitha asoze kumkhathazi ngoba uzabetshela ukuthi khona lokhu lalokhu uyabe usuphumile endleleni ye-revolution so uzabhenefitha loyo muntu kumbe leyo phathi okuqakathekile elizweni kayisizo zikhundla yukuthi abantu bethole inani labo abalifunayo izinto ezifunwa ngabantu khathesi bakhangeleleni abantu ngitshayela ihlombe ngumbono wakhe lowawenzileyo okuthi khona uValario kabe khona laphana phansi kwakhe kwenzela ukuthi bengaphumi esiporweni sesizwe
lo ke ngumnumzana Max Mkandla owalwa impi enkululeko ekuvuyo leZebra obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwobulawayo ukuncitsha intatheli izindaba ezizimeleyo ezivalisa leStudio 7 imvumo yokungena emhlanganweni webandla leZanu PF kusolwa ngabanengi Lumhlangano wenzelwe edolobheni leGweru ngomgqibelo. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba eStudio 7 uAnastasia Ndlovu ongomunye wentatheli izindaba ezincitshwe imvumo eseGweru.
Intatheli izindaba ezalisiweyo zikhala ngokuthi bezilobele incwadi abezana uPF yokuthi zivunyelwe ukuyathapha izindaba kulumhlangano kusese lesikhathi zathenjiswa ukuyithola kodwa izolo zangayitholiswa imvumo. Intatheli izindaba uMandla Chuma uyasola okwenziwe ngabezana uPF.
Ngitokwalela kwentatheli izindaba ukuthi nizikhave conference yezana uPF kuyinto engalunganga njalo ebuyisela isizwe emuva lapho sikhangele ukuhanjiswa kwempiko. Uma sikhangele izana uPF libandla elibusayo okutsho ukuthi konke okwenzakala kuzana uPF kulokuthinta impilo kazo.
Umnumzana Benny Moyo isakhamuza kobulawayo uvumelane loChuma.
Media ezenqatshelwa ukungena kulo mhlangano yasethusa yasimangalisa and yet uhulumende lo mthetho owe access to information
isikhulumi samapolisa iZimbabwe Republic Police uInspector Paul Nyati ekhuluma lentatheli izindaba kobulawayo emhlanganweni wokuhlaziya ubudlelwano bamapolisa lentatheli izindaba laye usole ukuvinjwa kokufakelwa imigoqo kwentatheli izindaba
sikhambe siyo enza interaction kumbe engagement lamabandla ahlanganisela iMinister of Information, Publicity and Broadcast Services, ahlanganisela ama-political parties ukuthi nxa ama-journalists besebenza kumele bananze i-media freedom of expression, kumele bananze i-safety and security nxa ama-journalists besebenza.
Umqondisi wezokwethulwa kwemibiko kuZANU PF umnumzana Farai Marapira uchaze ukuba yena ebevumile akasakwazi ukuthi abezomvikela bavimbe njani ukusebenza kwe-VOA.
I've been so busy. I have not found out if the names were removed or there was a mistake in handling of the papers. As soon as I find out, I'll let you know. But I don't think it was removed per se, because we are finding out that some papers were mishandled. I think with the pressure, people were misplacing things.
Umqondisi ohlangothi olwefazi umnumzana Kudakwashe Musanka laye uyakusola ukuvinjwa kwe-VOA ukuthapha izindaba ngalomhlangano.
Mangile, but ukumangala kwami akusoze kungithole ndawo ngoba angikabi kwazi isizathu esiqakathekileyo sokubana why bebhalele i-VOA yona isebenza kakuhle kangaka. So kuyamele ukuthi lami ngidingisise sibe nempekwazi ukuthi isizathu sokubana i-Voice of America iyalelwe ngesani.
Obona ngamalungelo entatheli izindaba emisa Zimbabwe unkosazana Helen Sithole usola isenzo seZANU PF ekhuthaza ukuthi intatheli izindaba ziphathwe ngokulinganayo.
Thina njengabemisa asiphathekanga kuhle ngesenzakalo esehlele intatheli izindaba u-Anastasia Ndlovu loKhudzai Musengi. Sithanda ukucebisa iziphathamandla ukuba zikhuthaze njalo ziphathe ngokulinganayo intatheli izindaba, njalo kungabi lokubandlulula kuzo intatheli izindaba njengokutsho kwesisekelo selizwe i-constitution yeZimbabwe.
Inhlanganiso ezilwela amalungelo entatheli izindaba ezigoqela omisa imaz i-VMCZ lezinye lazo zikhiphe imibiko yokusola inyathelo elithethwe iZANU PF lokwenqabela ukusebenza kwentatheli izindaba ezizimeleyo kulumhlangano zisithi lokhu kwephula amalungelo azo akusahluko 61 lo-62 sesisekelo sombuso. Ingcwethi zomsebenzi okwethulwa kwezindaba zithi ibandla elibusayo aliqalisi ukwenqabela intatheli izindaba ekuqhubeni umsebenzi ngoba ngeviki edluleyo licitshise ezinye zazo izithombe zikamsekeli kamongameli esiwa. Ngoncabakazi uhulumende walela imvumo intatheli izindaba ze-VOA ebezisuka eMelika ukuzothapha izindaba zokhetho. Ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi kulamalunga ebandla leZANU PF alichumi lasithoba minembili 18 axotshwe ebandleni leZANU PF ngoba ancintisa kukhetho lwedale lephalamende lamakhansili bezimele. Iphephandaba lobulembu lezimlive.com lilodaba lokuthi idale lephalamende lakwele South Africa selethule umthetho ozakwenza kube licala ukuthi umzali engahambisi umntwana esikolo. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Njani basakazi bakwa-Studio 7, siyalibingelela basakazi bethu esibathandayo. Basakazi bakwa-Studio 7, mina ngizakhuluma ngendaba le sisisile yokuthi uChabango selimisa abantu. Studio 7, abantu laba abakhulele kobulawayo abahanjiswe kubo le emakhaya le. Ngabe ngabantu abakhuthele kupolitiki abahanjiswe kubo khona laba lapho siyadliwa khona yathola zero. Beqoqa abantu bakuwe ezigabeni zabo khona le makhaya ukuze sisiwine. Thina ngabe emathebeleni sisiqoqa sivotela iopposition asilankinga lokho kodwa ukuthi sokuzalethwa amashoni kobulawayo hayi abahambe kuwe emakhaya ngalo ukuze bewine okwenza bedliwe khona lanti basebefuna ukuzogqaya kobulawayo ukuthi thina sizabusa ngaphi bona nxa sesisokubuya abantu bobokuza abahambe beqoqa ogogo babo labangane babo khonale kubo ukuze isisiwile bona laba abafakwayo ngenkani kobulawayo yibo abenza izaluphile iqhubeka ibuza abahambe bemobilize kibo khona ngale izinto zizahamba kahle ngiyabonga Studio 7 sikhuzela laba abathili nalikhe liyakhethu lohlangothi elubhekayo abakhuzo laba bantu labo bengatshela okokwenza linalenza umsebenzi wenu futhi alibhekisa icele lilodi liyabhalansisa amacele wonke lizwe imbono yamacele wonke ukuthi uhamba njani bengazokhuluma nje abanye abantu labanye abantu nje abaphumba ukulandela ngombe ngamashona la akhulele kobulawa yasekwazi asefuna ukuzobhidlisa lo Studio 7 hayi
inde njalo siphinde njalo Studio 7 hayi umuntu akayekeli kuphushela udoti kuye MRP udoti nguwe wena oqeda ukukhuluma lapho uthi yabahambe kuye MRP MRP yona efuna udoti yona ufuna usengezo chabang don't need usengezo chabang nento enjengawe esasupportana namaqembu abanye abateke support amaqembu abanye abantu bangakubo lilento yangakini ebizwa zap ne MRP yila ungaya khona kuyo yandisa inani ngasijwayele wena mfana wena ngalingi impela usijwayele mfana kithi MRP ilwela ilungelo lomuntu emathebeleleni olamathambo aqitshelwa egathaka ibhalagwe ilegion mine yonke negwanda injani labantu abafakwa ilento yenu elokho lingabona ukuthi umngane wenu lo supportela into yani yenu le kuthiwa udliwe udliwe engadliwa ngasent kulunywe kuthiwe mwana mayi thina sithi mtakamama sithi mwana mayi yazini lokho ke kuthi thina namakhalanga namatonga nabanye abantu nje umhlobo ongasimhlobo wasempumalanga singabantu abafuna izwi labo sizikhulule hayi lokho sitshelwa yini lapha into okwenza nako sisengezo chaba ngabathengi silapha fana nabo mdenda
salibonani basakazi nabalaleli baka Radio 7 hey mina ngiyazibuza nje angithola impendulo ukuthi ngempela umnankagwa njengepresident ulawo ama advisors abama advisors babe im advisors ngoba ubuke kalubabulahleka njani manje uthatha omkhulu wamabutho umenza ukuthi angene ephathini kanye kutop ezanu PF wenzani khona la ababona ukuthi uphula isisekelo sombuso kuyisofuzo esibuswe ngaso asilandele yena ebe nguye osilandele okokuqala ziningi izinto abangama advisor zona lapha ezidingwa ngabantwana basezimbabwe esizidinga usuku ngosuku kodwa akukho okwenzakalayo kodwa ungabona sokunje kukhona ukunuka santungwana kuyiphathi yabo angithi vele bajayele ukurachana abarachu umgabe besebenzisa yena omkhulu wamasotsha kukhona okunuka santungwana khona phaa kuzavela noma yinini kuzavela kuzani amina mbona ukuthi umnankagwa ngempela ngempela uzayiqeda i-5 years yakhe nalesi esikhundleni sakhe sonsiya hayi uzobe eyindoda impela angazi uyabe senza ngani ngoba izinto ziqhubeka zisiba bedi to wes ukudlula ngesikhathi sikamgabe sokuwesi manje
Studio 7 yalibingelela sibonga umsebenzi omkhulu kangake lisenzela wona ngibe sengena kulindawo siyazwa sibili okukhulunywayo khona lapho bephilisana bephoselana inyoka ephila bebe sebekhohlwa ukuthi abavoti yithi singabavoti sinjalo yithi esikwazi ukuthi savota njani so sicela ungakhonfyuza entweni yethu esiyenzileyo ngothando lwethu sicela ukukhontinua ngothando lwethu lapho esikhethe khona sicela ukungaphambulwa asivunyele njengabo bonke abavunyelayo cause esikunanzelelayo ukuthi i-TRPC libandle la register eliyaziwa emthethweni so siyacela ukuthi lathi sisebenze njengabavunyelwa elizweni singabi sengathi singabantu abangene okungekho emthethweni so kufakwa this and that ukuthi kukhitshwa ama-councillors ethu lama-MPs ethu thina abanye akusiphathana and kakusoze kwafa kwasiphatha noma yinini asizondi muntu asizondi bandla sizonda izenzo kuphela yikho singani kasihambela nda siyabona
Studio 7 livuka njani basakazi labalaleli lonke jikelele umhlaba wonke cela ukuncediswa thina njengabasakhulayo ebuvi district kuward 9 emathebeleleni north ngikhandeke into okulensuku ngayiyenza iprogram le siyenza isafa ngesepa bathi sisebenzisa ingiga lomgigo lesefa siyenza isafa so into leyi sengiyenze labanye bayibona sayibona ukuthi into esebenzayo so sesidinga ukuthi sithole ulwazi olokuthi mase sikwenzile lokho kumuntu kwabanje ngendlela engiyenza ngakhona singafaka mithi bani ngoba siyayilungisa sibili ngezitokwane zona lezi eliqeda kugeza ngazo sicela uxhaso ukuze sikwanise ukuqhubekela phambili abangafisa ukusithinta bengasithinta enombolweni ezithi 0781 0 2 3 4 1 4
Studio 7 sibonge indaba elisethulela zona ezijulile ezimnandi. Ngibuye ngisole kakhulu into eyenziwa nguThabanga. Kanti uThabanga wayengavula iphathi yakhe esiNdebele neemathebheleni North. Ayekele kaThamisa le abantu besishoneni ngoba uletrabhalizi. Ngeyakhe ingqondo ngeyokuthi uma engawina ma engangena mpela kuparlamentali engene awine abe yipresident. Ule ngqondo yokuthi amashoni awakhiphayo emashonini amaNdebele alethe. Ngakavule yakhe iphathi yekele uThamisa wadiliza i-MDC khathesi sebuye thunywa futhi sefuna ukuzodiliza i-CCC uwaziwa thina simazi asimazi lo Thabanga ngaphuma eceleni lo bhethule wakhe lo belevuse yabe yabiphathi le besiyekele thina abantu besihloneni kulaye sibona khona ukuthi silokuphila sile mpilo laphakathi kunini sidubeka shiywa sikula umhlaba dutshwa yi-ZANU-PF abuye athengwa yi-ZANU-PF futhi ezodiliza i-CCC hhayi kasiyekele mani uyasidaka mani
vuka njani Studio 7 kanjani. Hayi ubaba uThabanga into ayenzayo atshengisa ukuthi uyabona udolo seZimbabwe la. Utshengisa ungani ufuna ukuzidlenzela okwakhe besikhwameni sakhe. Hayi atshengisa ukuthi umuntu omdala. Atshengisa ukuthi wesilukangileyo lapha. Wonke umuntu uyalubona. Esibhedlela akula lutho. Ulanda uyabhalelwa kuphela. Ubhalelwa kuphela ngepeni. Ubhadale imali ezinkalakahle. Suke lapho siyadinga amaphilisi efamasi.
Studio 7, Studio 7. Linjani basakazi mina engikhulumayo ngijabulani ngisuka koBulawayo ngithi lami ngeke ngifake ubono ukuthi why singake simlalele lo ubaba uThabanga ngoba into zonke azikhulumayo zingani ziyazwakala beku-right ukuthi iZimbabwe irule ngemhlobo yayo njengobana yona injalo nje amaNdebele lawo akazikhethela ababa abantu amanye lawo amanye ezinye endimi lazo zikhona ukuthi zizikhethele ezazo lazo izizwe zazo ngibona ngathi beku-right u-right ubaba lo asimsapoteni ku-CCC asimsapoteni i-CCC i-CCC libandla labantu libandla labantu singakhethani ngokuthi labana bayini amaNdebele lawo makazirule imhlobo lemhlobo layo izirule njengalokho okwenziwa lapha eSouth Africa ngoba njengoba nje ngikhuluma nginjalo nje lapha eSouth Africa ekhaya seZimbabwe ikakhulu umsebenzisi siyafuna lathi kubuyele ngasemakhaya siyabona
injani basakazi weStudio 7 hathi thina siphilile. Mina ngifuna ukukhuluma ngosengezi lophukeni. Laba bantu angazi ukuthi ngabantu abasuka kuliphi Zimbabwe. Bona bahlezi kuhle, bathenga kahle. Abantu ababa abayelatshwa kahle, abafunda kahle. Ukuthi ngabantu abahlala ngapha kweZimbabwe. Wena phukeni lo senzweni, bekelana into yenu nale. Kuzisa ubuhlungu iZimbabwe. And namhlanje iZimbabwe iyalizonda ngale yathi iZimbabwe iyalizonda. Yakwathi usebenza konke okwenzileyo. Xa uliNdebele ngithi, yakwathi inkawu yazalo ihlala esihlahleni. Kodwa ilanga eliyi-1 iyalikhudugaja. Elosebenzi uzalikhuthugatsha lawe phukeni liyekele khonokho likwenzayo hloniphana abantu beZimbabwe hloniphana ama-voters hloniphana abantu abakhethwa ngabantu.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukuze Melika ngamafichane kubikwa sokuphithizela ngemkhumbi yempi elwandle lweMediterranean kulandela uqhamuka kwempi yakwele Israel lebutho leHamas ekuqaleni kwenyanga. Elemelika laqala ngokuthumela umkhumbi omkhulu othiwa USS Gerald Ford othwala indizamchina zempi ezingamachumi ayisithupha lamabutho azinkulungwane ezifika phose ichumi 9000. Umholi webutho General Lloyd Austin uthi amabutho eMelika awasoze angenele kumpi ye-Israel kodwa aselwandle ukukhuza amabutho amanye amazwe ukuthi angalokothi angene kumpi ye-Israel leHamas. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Nxa lifuna ukuzwa indaba zethu ebulenjini lingaya ku www.voaindebele.com. Zikhona izinye ntambama ngo 7:30.